okwenzakalayo khathesi ukuthi imuli yeZimbabwe abantu abaningi babhekane lobunzima empilweni zabo. Nxa ubunzima lobo butholakala endlini ubamba umama kakhulu. Esesikubona kusenzakala khathesi ukuthi vele babona kufana ukuthi angaze ahlale endlini akonke ikufa. Uhlenzi endlini kumbe uphume wayatshengisela. Kodwa esikubonayo khathesi ukuthi baningi omama abaphumayo abahamba ukuthi bayotshengisela. Ngiyabona belibona imfanekiso ebiphuma khathesi omama kade betshaywa ngamapholisa. Khathesi kulolinda masarira olokhe ebanjiwe ngendaba zona lezi ezokutshengisela. Ukutshengisela ukungathakazeleli izinto ezingamanga kuhle elizweni.
Wona amapholisa seliyake likhulume labo na lina njengabalwela ilungelo likaZulu ukuthi kungani kathi bephatha ngocuku olungaka isalukazi esinjenge esalukazi umama otshaywe ngeviki edluleyo kubuzoba lomunye umama njalo obebeletha umntwana emhlanje kodwa ngapha echayo kwenye video eke yaba viral enkundleni zebulenjini.
Asonto elula ukufikela emapholiseni. Thina nje ngabalweli belungelo loluntu sike sazama ukuya ku-commission ebona ngelungelo loluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Sikhangelela ukuthi bona balesandla esiqinile ukwedlula esethu ukuthi basikelele emapholiseni. Kodwa satshela ukuthi umhlangano obufanele ube khona nosikomishi wamapholisa lo lesiphathamandla seZimbabwe Human Rights Commission ubungakabi khona, okutsho ukuthi amazwi la ebengakafiki kibo. Kodwa ke kuvikele edluleyo sithokoze kakhulu ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission yethule umbiko ikhuluma mgceke ukuthi akufanelanga ukuthi amapholisa abambe izizalwane zeZimbabwe ngendlela akade bezibamba ngayo nxa betshengisela, ngoba lilungelo lomuntu wonke ukuthi enelise ukutshengisela nxa lokho kutshengisela kusenziwa ngokuthi